Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30 Mbimbitho 2021 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kati nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siyesabe, asizamenini kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke.
Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
Ngidecide ukuthi ngiyazohlaba nami ngendlela ukuthi i-corona ngisaba ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini endlethawuni sikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu womkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke okokuziphilisa osokubenza behluleke ukunakekela imuli. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thawunga Nandoro ongathandanga ukuthathwa amazwi. Undoroti lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thomisang Thabela esibhedlela se-Wilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamchina eye Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo ye-primary le-secondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the National Vaccination Program, which will target teachers, the security services.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapha kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwica mfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzele bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa esikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA ekhokhelwa ngu-Dr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thabela ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kati nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siyesabe nge-vaccine le, kasizamenini kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke lokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke lokhana bekuyisikhuthaza sonke siloke sikhuthaza abantu ukuthi bangathanda ukuzi bahambe ngoba akusiyo into eyingozi okwamanje ikhangeleka enje into ezavikela uzulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi lanxa beyincoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kunengi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUZ umnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebesefe. Izinto ezifunakalayo i-protective equipment ayikachekwa ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu lolu hlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine ngaphansi kwehlandla lesibili lohlelo oluqale ngeviki edluleyo ngolwesithathu edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa i-COVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emerson Dambudzomnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Osakhulayo weVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe umnumzana Daniel Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Now Daniel Dube ngihlala eVictoria Falls le 21 years sihlabe lokuzenini i-vaccine because I think kuyangisebenzela for i-safety yami ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakimi ngizikhiphe yodwa because ngi-encourage labanye ukuthi vani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambe isizwe into ezingayisiza ebantwini so vani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikeze i-vaccine osidonethelele umsebenzi omuhle kakhulu yithe bantwini siyathokoza kakhulu.
Unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akulabo nzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami nguMemory Moyo, ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi imbi engizohlaba lami ngendlela yokuthi i-corona ngisaba ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le town esikiyo kubuya abantu abaningi so that's why ngithe ngibuye izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe angila problem so wonke abantu siyacela ngayisabenzi yohlaba. Ngiyakwazi siyatshelana ukuthi hey sizabanje sibanje kodwa akula problem ngoba sihlatshiwe izolo angibonanga lutho since namhlanje. Right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa umongameli Emerson Dambudzomnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela abasebenza kwezempila kahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqale ngeviki edluleyo lubuqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine e-Victoria Falls zibalisa isibhedlela se-Victoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetara PCamp Clinic le-Zimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho le-Victoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18-65. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
EMDC Alliance ithi isithole abantu abaningi abafuna ukuxhasana laleli bandla, njalo ugatsha lwabesifazane lolobatsha luza kwethula ngokusemthethweni umbiko ngalolu daba kunsukwana ezilandelayo. Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumi saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafa, ophinde wasola uhulumende ngokubopha mahlayana amalunga amabandla aphikisayo evike ngokuthi ephula iziqondiso zokunqabela i-COVID-19 nxa ihlangene. Uthi lokhu kuyenzakala lanxa bengedlule amashumi amathathu njalo begqokile ama-mask. Kukanti ibandla le-ZANU-PF liyabonakala liziqhubela izalo inhlelo lingelankinga. Umnumzana Mafa uthi kuyadanisa ukuthi lanxa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission isimemezele ukuthi abantu bangabhalisela ukuvota amabandla ezombusazwe ayabotshwa angazama ukuziqoqa. Usole njalo ukuxhotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende esithi kusobala ukubana kwenziwa lebandla le-ZANU-PF. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo usanda kuthi ibandla lakhe alingeneli kundaba zokuxotshwa kwamalunga ibandla le-MDC Alliance ephalamende ngamanye amabandla. Asizweni ingxoxo umnumzana Mafa ayiqhubele sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Amalunga ethu abotshwa amalanga onke mahlayana, aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu, iZanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama-registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi ba-register kuze bazavota ngo-2023, i-MDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zwi, nampo amapholisa asehambe egola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphi langaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafaka emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifaka ama-masks, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona iZANU-PF busy yenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka e-MAR, Mthwakazi Republic Party, senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo banelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaqeda abantu ekuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqazwe lanamhla lokhu ebesibhuqa. Uyawubona ukuthi iphalamende sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. Namhla baku MDC Alliance, sasa baku Thokoza Republican Party, kusasa bakuwe ngitsho baqondane lawe qobo emzini wakho. Kambe singapho ngukhangela nje abantu bephonga uhlukumezwa mahlayana, sithi kungaba nje omunye sihleke, kanti lingakwazi okokugcina kuzabuya endlini yakho.
Manje ngombono wenu vele ufuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa?
Siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda yenkuni. Namhlanje abanye sebehamba behugwa ngesawudo lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla. Izikhundla zikabayo bayasetshenziswa abantu bakithi, abadinwa njalo abafundi. Sithi lonke elahugwa ngamabandla asebenza lezano, asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza. Buyanini ekhaya, sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba uTsvangirai. Sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izano yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980. Siyabonga, silabantu abaningi ababuyileyo kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe. I-organizing iyaqoqa sibili, le youth organization, le youth assembly, women assembly, hayi bawachaya ama-CCC. Lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe sivele selithe gwaqa.
Lobe kungumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumi se-MTC Alliance, limuzwe xoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle, zimpapo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Ele-India lisanda ukupha ele-Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke kokuziphilisa osokuzenza zehluleke ukunakekela imuli. Inhlanganiso ibona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program yethule umbiko othi imigoqo eyalethwa lubhubhane lwe-COVID-19 yokuvala ilizwe idale udubo lwendlala esihlasele kakubi imuli zemadolobheni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe baza kwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi, i-unemployment rate phezulu. Kulezi nsuku vele sesisidla kawani ngelanga. Ungadla ekuseni, lakhona futhi iphodi lankhona ozabe ulidlile ekuseni, kuyabe kungayisiyo esingayibiza sithi i-breakfast. Akusisenelisi ukuthi sidle i-three meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura. Khathesi kunje izikolo zivuliwe, abantwana bayahamba esikolo, iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengahlanga lutho ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseki. Kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu, ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable, sithole ukudla okwaneleyo. Sesisidla nje noma yini just ukuthi usule.
Umnumzana Eric Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi intengo yokudla ayihambelani leholo.
Sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku, izinto zikhwelile kakhulu kuzwayo ezitolo. Lanxa kunjalo uhulumende ulokhu insista ekuthini irate le ephansi, ngaphansi kwe-90, kodwa zonke indawo izinto zikhwelile. wala ngitsho laye uzukhungu wakhe ukhwelile utshetsha ngerate ephezulu ye-100 ukudla kusathengeki kade sisesenza ukuskipa ama-meals ngoba sisakukwanisi lokhu kusifaka ebunzimeni kakhulu ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ngokuthina bengadlanga asazi ukuthi kuyaphetha ngani la ma-salaries lawa ngezelela kodwa izinto ziyakhwela
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-executive council wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha
sinanzela intengo yempahla yezimbabwe iqansile kakhulu ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima sibili ngala ama-prize abantu abaningi abasenelisi kodwa njengathi kuluncedo ukwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku yikhona ukuthi umlimi usibusile ngesizulu abantu bathathe emasimini nabanye bathathe emakhaya but eqinisweni ama-prize amaningi abambeki labantu abaningi abasebenzi ngokunye okusinika ama-challenges labona abasebenza imali abayiholayo ingaphansi kwale imali eyikhangeleleyo okuthi ayibobadatamline $25,000
lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association
abantu baphakathi kwezinsizi eziningi kakhulu balala bengadlanga batshona bengadlanga abanye sebesidla kanye ngelanga okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga ngenxa yokudula kwezinto kunzima kakhulu asisakhulumi ngabo school fees lemali yezibhedlela lemali yokugada vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondla abantu babo ukudla lokho sokudliwa ngokungakhumzimba okungancediyo emzimbeni okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi akuseyiyompilo eyamukelekileyo leyo impilo enzima kakhulu okumele itshintshe engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini
ekhuluma le-Studio 7 ecingweni usikhwica mfundo Paul Mavima umphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphu kanjalo nje uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-83% bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yezimbabwe inhlanganiso le ichaze ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abezindaba bakhuthaza uhulumende ukubana aqale izinhlelo zokwethulela uZulu ulwazi olujulileyo ngamajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ukuvikela i-COVID-19 abalisa ele-Sinopharm le-Sinovac akwele-China kanye lele-Covaxin lakwele-India. Unkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV uxoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ngalolu daba.
Ukuhlatshwa kukamongameli sokwenze ihlekana labantu esilibonileyo e-Vic Falls ngoba i-Vic Falls kuhle kwavulwa kwathiwa wonke umuntu kahlatshwe sikhulumisana labantu esisebenzisana labo abantu abatsha esisebenzisana labo khona ngale bebesitshela ukuthi hhayi abantu bangani bakwamukele ngamalanga wona la amathathu kuqalisa ukuvulwa kodwa kathesi kuthe sokudlulile bathi esingathi i-momentum ngesikhiwa isidecreasile abantu abalaqiniso ukuthi kungabe kuhamba njani esikunanzelileyo even sixoxisana lalabo abathethe leli jekiseni bebesithi uyafika eklinikhi awutshelwa izinto eziningi usuhlatshwa usunika ikhadi lakho ukuthi uzaphenduka after a month uzohlaba futhi so okukhona ikakhulu ukuthi kulama information gaps
izolo sibone kufika iJackson elivikela iCOVID-19 elivela kwele India namhlanje siyabona njalo umnumzana uNick Mangwana etshela uZulu ukuthi eZimbabwe lisanda ukuphiwa iJackson ele Sinovac elinye Jackson elivela kwele China. Njengoba uZulu yena esithi akathembi iJackson lele elivela kwele China, ubona ngani baza kwamukela na iJackson ele Covaxin elivela kwele India?
Sesinanzelela nje i-uptake nje e-vaccine leyana esayidonethelwa i-China e-Sinopharm. Sesibona ukuthi khona i-uptake yakhona incane. So kutshengisela ukuthi uZulu akazwisisi ukuthi indaba yejekiseni le ihamba njani, njani okwenziwa njani. Njalo lathi esisebenza sinike izakhamizi izindaba siyaphelela ukuthi uyakhuluma usithini. Kulama gaps amaningi awe information, information yakhona ayitholakali kuhle. Njalo lokuthi kahle kahle iyona eChina le India umahluko wuphi?
Asikhangele okwenzakalayo emakhaya, bona abantu emakhaya bayazwisisa na okwenzakalayo elizweni okumayelana ngeJackson elivikela iCovid-19.
Nxa sikhuluma ngabantu bamakhaya kulohlelo soluqalisile futhi ngapi eGwanda. EGwanda sebeqalisile ukuhlaba abantu, kodwa iningi labantu lithi alikazwisisi ukuthi ungahlatshwa awusakuyiguli futhi corona, ungahlatshwa kuzahamba njani izinto ezinjengazona lezo. Khona lokhu kubangelwa ukuthi information kayiphumi kuhle abantu abakazwisisi. Lathi sisebenza umsebenzi wokuphathela izindaba asikwazi ukuthi khona singabatshela sithini abantu ngaphandle kokuthi leyi kuthiwa yi-Sinopharm, leyi Sinovac. Njalo isteji esilandelayo umongameli welizwe bethe khona kuzahlatshwa lalaba abakhulileyo. Lazathola ukuthi abantu abadala abaningi basemaphandleni lapho sesithwele nzima ukuthi kanti manje siyabatshela sithini, si-explaine sithini ngale ijekiseni. Angoba abantu abadala bayefuna ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani, singahlatshwa kuthiweni, kunjani, kuthini.
Nina njengenhlanganiso efundisa uZulu okuthile ngeCovid-19, kukhona elikwenza yona okumayelana ngokupha abantu ulwazi ngeJackson elivikele iCovid-19?
Thina sesukuzama ukwenza ukuthi khona sike sithi right kule fake news or misinformation about i-vaccine, iJackson le ibethi kumbi njani, kumbi itheni, umbuza thini, kumbi eChina itheni, kumbi eIndia itheni, angithi. So lathi sesizama njengenhlanganiso ukuthi sibe sishare i-information esingathi i-verified, e-verified yi-World Health Organization. Yikho ukuncedisa esingakwenza kakhathesi ukuthi sincedise abantu ezigabeni ukuthi bengaze basiyenza ama-decisions based on information engekho verified.
Unkosi Khona DBT, intatheli izindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Michael Obe owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Wena rastanya utanda utwangu jifesi ya kifana le China. Wata wana ukurumi njenge China. Ichana liti vara 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 vara. Dani maki wanya litanda mwa di chifinti. Isi kwa za kona sitipu Australia. Sensia la faenza lwa kona da pesko sana beni. Enka yiva ya ntanda da minyava tanda. Nikle nkichi venye da pe eulo muzwa nikona. Kwa mbae mapushini na baba khamba bantata kona. Uso keti faira. Niwe niwo haba wakula wayo baba bambini. Nia niwo haba choni pe awela pema ofisi. Nento ni tempu veni sekisa yona ngokumphakamisa kwenu. Andawa ama amanene. Wena rastanya kutanda uchiwa kuti pesi yakifana le China. Kwata wena ukulumi njenge China. I China likivara vara 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 vara.
Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. abogatsha lezimfundo yeprimary lesecondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.